Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 5 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Ikakhulu izinto ezinjengenyama, izinto ezinjengabomagwili, izinto leziyana ezinjengaboflower, abantu abazidinga kakhulu nxa besekhethini lekhisimusi.
Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu isiqalile ukukhwela mahlayana phambilini kwekhisimusi.
Sibakhuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma-drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni. Siyabe sibazamele imizamo leyi njengabokhansila babo esigabeni.
Uzolo uphatheke kabi ngokwanda kwabasakhulayo abagula umkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa. Kwezemidlalo, iMorocco ilolota iqembu laseAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup ngemva kokutshaywa kweSenegal nge-3-0 iEngland izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto isiqalile ukukhwela mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima okumangalisayo. EHarare ikakhulu i2 liters yamafutha okuphekisa we-cooking oil ibika ikwele isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90 kwathi i2 liters yamazowe layo yakhwela isuka ku-$2.70 yaya ku-$3. Sixoxele siphathamandla seNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo, izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi, ikakhulu izinto ezinjengenyama, izinto ezinjengabomagwili, izinto leziyana ezinjengaboflower, abantu abazidinga kakhulu nxa besekhefini lekhisimusi. Kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi unqa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kubobutswana kube South Africa. Lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lula ukuthenga, kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu. Abantu ngokunjalo soze babe le-Christmas enhle ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngalindlela zisiya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga. Ngakho ke asoze ikhisimusi benhle lakancane.
Kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo 25 mpalakazi khonapho. Libona umumo uminjani kundaba zentengo?
Kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho ezikho khona. Ngokuba sekwaba yinjwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu, zigcine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu ngokuba abaningi vele kabasebenzi, abasebenzi abasolo bathola imali encane, bazuza imali encane emisebenzini yabo. Abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa kuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto. Ngakho ke sinanzelela ukuthi nxa uqathanisa nendlela vele sesikubona ngayo, uyakubona ukuthi izinto eziningi kusiyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi, okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu. Kanti ke kasingakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kweChristmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali yeschool fees, zithatha imali ya next year edingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayefunda ngendlela efaneleyo.
Ezinye indleko ezifana lama school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khonapho isikolo, libona zikhuphula ama fees?
Izikolo ngobuningi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu. Kodwa ukuqansa sizaqansa ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi. Kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa leminyaka edlulileyo. Siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi zizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelela ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu.
Umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Uzulu weZimbabwe useveze ukukhathazeka ngokwanda kwabasakhulayo abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa. Iphephandaba leNewsday libike ngempelasonto ukuba iziphathamandla zesibhedlela seyingutsheni kobulawayo zithi liyalikhuphuka inani labatsha ababulawa yilo mkhuhlane abadinga ukwelatshwa kulesi sibhedlela. Udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa solubhahile kakhulu eZimbabwe lapho abasakhulayo abenza khona amagigi ngudlu banathe njalo bebhema okudakayo okugoqela icocaine. Umkhuba lo ugcina ugxila kwabanye umuntu aphenduke abe yisigqili sezidakamiswa. Ziningi inhlelo eziqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende ngenjongo yokuqeda lolu dubo. Ngempela sonto, ukansila ka Ward 26 emganwini kwabulawayo, umnumzana Mpumelelo Moyo, uqoqe umdlalo wenguqu ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lezidakamizwa njalo babhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxela ewachasisa.
Siba kuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni. Siyabe sibazamela imizamo leyi njengawo bokhansela babo esigabeni, okhansela be-CCC, okhansela abalenhliziyo zokuthungamela abantu abazwela usiza abantu ezigabeni. Sibakhayela ukuthi singathi nge-Saturday umgqibelo batshone bedlala ibhora kulama teams ayi-10 almost about 200 youths ade bedlala ibhora leli singathi azange bebe involved kuma drugs singathi they were rehabilitated ngelanga loneli. Sikhangele ukuthi going forward sicontinue sibasupporta ukuze bephume zamtshose kuma drugs lawa izidakamizwa esezibaqedile kulama wards engutsheni khathesi agcweleyo abantu behamba besiya khona ngale engutsheni sebe singathi sebe le mental sickness or illness ngendaba zama-drugs zonezi. I-tournament leyi adi gqugquzela izinto zonezi esengizibalisile.
Bakhona yini abasebenzisa izidakamizwa abaziwayo ongathi bebekhona kumbe belihlanganisa nje abasakhulayo libaxwayisa kungelane lokuthi bayadakwa kumbe kabadakwa?
I-tournament leyi yadihlanganise bonke abasebenzisa ama-drugs labangasebenzisiyo. Laba abasebenzisayo besibabonisa ubungozi bama-drugs laba abasebenzisayo. Sibakhuthaza ukubana bechiyane layo ama-drugs lawa. Sibatholele ama-opportunities ku-sport. Sibatholele ama-opportunities abanga tshotshona bezilibazisa ngawo besuke kuma drugs la ingozi njalo labo abanga ngaqalisa kuwasebenzisa beswaxwayisa ukuthi bathethe ibiqhinga kumbe esingathi idecision eqondileyo kubana behlukane lama drugs sibakhuthaza kubana bengabi tempted ukungena kuwo noma ama opportunities sibone ukuthi elizweni wakho abantwana sebetshona bebone ngani bazilibazisa kuma drugs acine balimaza besibakhuthaza kakhulu ukuthi took a bold step a good decision kubana bethiyane lama drugs bengangeni kuwo sibabonisa ukubana lapho abafisa khona ukuncediswa ababuye njengo counselor wabo kuwa 26 emganeni kobulawayo bebuye ngibadingela ama opportunities ukuthi betshone bezilibazise ngawo ngoba abantwana they are hard working bengikhuluma labanye abathi counselor thina sa graduate ngama degree lawa lalawa atshiyeneyo ayisikho ukuthi ngabantu esingathi ngama youth angafundanga kodwa ngamantu abesigaba ama youth afundileyo kodwa aswela ama opportunities ekugcineni acina sebone ngani ama drugs yona lawa yiyo abangaphila ngawo yangabaphilisa yiyo abangangababalibazisa ukubana bekhohlwe ngobuhlungu ukuhlukuluzeka ngezana uPF elizweni beswela ama opportunities bekhule beze bebe abantu abadala bengakwazi eindustry bengakwazi efactory bengazake beqhatshwe kodwa bona bethwele ama qualifications.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ngukansila ka ward 26 emganwini kobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ivika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukusilela kwamagesi eZimbabwe kulakho ukubangela ukuthi uhulumende acitshele zonke izindlu zabantu amagesi. Umnangagwa ubikwa esithi uhulumende ugijimisa uhlelo lokuthapha amagesi elangeni ngesola. Ikroniko yona ithi umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube usexwayise ukuba kungumlandu womuntu wonke eZimbabwe ukulwisana lodlakela oluqondiswe kwabesifazana. Wethule amazwi la ekunanzeni umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani ninjani Studio 7 ayithi nesiphilile ngapha siyezwa yazizani yehlulo kwayo ngoba litsho langaliphilanga bakazi bavume ukuthi abantu babo batshaya abantu. Kanti khona lanxa ngaba ngubaba usasa abantu bakho kuye kuthe batshaye abantu wale usasa kuthe batshaye abantu wale. Yabo sithi ngubaba siloqondileyo ukuthi uzama ukuthi ukhuze kube nokuthula. Hhayi lokhu uvele ngumnangagwa vele amnangagwa ngoba sesale ukuthi waphathe kakugugula unto ngokwabo vele kokwenza izinto besale.
Balunani basakazi bakwa-Studio 7 embathanda basilethela iindaba ezimnandi eziqiniso. Siyabonga, sibonga kakhulu. Mina nje ngihlala nginesikhalazo nje ngomnangagwa. Yabo into eyenziwa umnangagwa abantu ayikho right. Ithatha imali enikeza abantu amatitsha asokola akafuni ukubanikeza imali enikeza abantu nje. Uyakhohlwa ukuthi lase ngesisikhiwo esikhuluma isikhafula madeli pepepepe ekhuluma isikhiwo esingazwakaliyo is a teacher. Utitsha nguye wameza wakhuluma leso sikhiwo. Ezibhedlela kula miti bhedlela zifile ziyathukwa emazweni lapha ngezibhedlela. Hayi Mnangagwa mani wasebenzisa ubuchopho mdala mani. Hayi zano nje yake isebenzisa ubuchopho. Umgwaqo kufile kodwa amabhodi asithathele imali zonqubunqubu zezimali siyenzani kathi imali leyo. Hayi ngicalike lifunde yami la ike lifunde la uba Mnangagwa lakayizwe asobaba vele kini lo mdala lo Mnangagwa lakayizwe. Ya namba yakhonale khonale ungazwa khona umuntu futhi angezifihli umbe yakhonale.
Njani Studio 7 njani kanjani banye sanibingelela lo ebuKristande kungamini ngokusisa abakhuluma lapha ku Studio 7 siyajabula ukuthi ngisinikeze singakwaziyo izindaba ezinhle hayi izani kayekela ubutsotsi ukuhamba labantu bazenza abantu ababright nxa bekhuluma kodwa bona bekwazi ukuthi nxa behlezi imithini yabo babashaya abantu bahlala imithini zabo bethuma abantu ukuthi linamayouth sizanika imali yezikadi libe selinithi bashaya laba betriplusini ngababona bekhaphela into eyayisenziwa futhi umgaba esaphila esahamba babehlangana emahholu bengena emahholu bekwenza lokho bethatha ama-oveti baqhubele izimpamu behambe ama-oveti bethi lizwe leli labuya ngegazi akula muntu ongakwaziyo ukuthi izanu ivele ihlale ikhuluma ukuthi ngeyeropha ngegazi yinto esilandelwa nguye upresident mina ngazwa nabalandeli bakhe yona leyo nto isenziwa umgabe bengawina futhi bazabe besenza njalo behlukumeza abantu ngezikhathi zokubuya kwamavoti kungaphela amavoti abasela lapha ababuya khona sebesiyazihlalela ngobabe sebekwazi ukuthi bawine ngokutsha abantu ngiyabonga
salibonani basakazi we-studio 7 ngiyalibongelela labalaleli ngithi congratulations kwabavotileyo ama-triple c hhayi siyabonga kakhulu elikwenzileyo besingatsho especially njengebhinga indlela abantu ade bekhala ngakhona kumagroupu into ade senziwa ngabantu bezanu p f hhayi kunkulunkulu khona sikhulekeleni ukuthi lolu hlelo olufuna ukwenziwa i-au kuzovotisa ezimbabwe luphumelele usathane angavimbi ngoba hhayi izanu p f yenza intando yayo shemo khathesi kunje bakhontes bakhuba campaignile besithi kuyavotwa ngelast minute ikhothi yabe isimisa sokuthiwa yeye kunje khuluma ama-reasons afile esingawaziyo okungangokuthi ikhothi itshelwe izane nje wavele izane yenza intando yayo emakhothi ukuthi nabamise nini kwenzela ukuthi thina lezi ekilasi ilungise sifuna uthatha wonke ama-wadi ayi-5 ebhinga hhayi kabayenze kodwa sohlangana kukhetho lwa-next year oluyabe lu-free next year ubuhle bangikhona luzabe lu-free ukhetho ngoba vele asisoze sivume akathesi kuma-bi-elections kabayenza intando ndiyabo lezeki yikho libona izeki yala le voters row iyakwazi ukuthi vele kulesitoti abafuna ukusenza hhayi yebhinga basebenzisa le khothi kankulunkulu khona lingalahli imbeleko bantu bebhinga selitshayela amahlombe lonke elivotileyo lalaba abasegangeni lalaba abalimeleyo hhayi konke sikunikele kunkulunkulu kunjalo vele empini kodwa sizonqoba
ngivuka njani Studio 7 ngivuka thathi basakazi bethu hayi siyabonga kakhulu sifisela inhlanhlalo kuhle kuthi unkulunkulu ngeke sigcinela lina kakhulu elisifakele izindaba zethu ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi bengalibali ukuyabhalisa ukuvota please abantu abayevota ngelungelo lethu ngenqubekela phambili lokuthi sithole impilo ekahle ngemisebenzi yethu abantu abayebhalise ukuvota sibili asikhuthaza nanyani sisebhalise ukuvota sivungisele sikufisa singahlali ngezandla abantu bakithi please sabe sebhalise ukuvota ukuze into zonke zisihambela singahlali singabakhalayo njalo nje izikhathi zonke sambeni isikhathi ngesethu kakhesi ngesethu ukuthi sikufunayo sikukwanise asizameni ngendlela zonke sibantu benkosi siyebhalise ukuvota mayuthi badala konke sikumandlime ngezinyawo engabi lobuvila engakuthi lokholokho elikubonela kubona emuva lekhazekubelizabeloko kusenzakala kufanana soze kufanana sambeni sebhalise ukuvota isikhathi sokutshintsha manje kathesi sesikhathi sokuthi sitshintshe senze sikukwanisayo ngiyabonga kakhulu okhuma ngosifanda kwalesisanda
salibonani kwi-studio 7 salibonani siyacela priest ubeke sibanda like nisebenzele iphathi hhayi ningabi loku nilikhuluma ngomlomo angani liyasebenza awubheke ebhinga manje zidlulele ubimbi lapho kanti umsebenzi wenu yini wena hhayi niyakhankasa suke lapho likhohla abantu lihambe lithule i-tv hhayi liyasidlisa mandubeko sibanda hhayi ake lizame ukuba ngabantu hhayi siyasola singabalandeli no ningakhangazi lichiye abantu benjalo ningabayenzeli izinto abazifunayo
Hayi, iphindisi yathathwa izana. Hayi, kube kusibanda hayi. Hayi. Ukwena ukukhuluma ngomlomo kuphela. Angalizenza into enkulu. Manje sidliwe manje. Futhi lama election adlala siyadliwa phela. No, asithandi le nto lezi yabalandeli. Hayi.
Labo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo ne WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ibika ukuba umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, uthi ikusasa lakhe esesikhundleni lesi selisezandleni zogatsha lwe-National Executive yebandla lakhe elibusayo ele-ANC. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi kumele achiye umsebenzi ngemva kwempumela yophenyo olukhomba ukuba engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali engena ku 4 million US dollars eplazini lakhe lephalaphala. I-AP ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abayisishiyagalolunye kwele South Africa eJohannesburg ngempelasonto. Abantu laba babikwa bengamalunga esonto engaqanjwanga ekade bebhabhathisana emfuleni uJuice Gay River. I-AFP ithi izigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zingene kwenye indlu yokukhonzela ngodlakela kwele Nigeria ngesonto zathumba amakholwa esimoslem angama-219. I-Voice of America yona ibika ukuba unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi umfutho wezijeziso zenotho ezetheswe eleRussia ngamazwe angentshonalanga uyaqhela mihla lamalanga khona athi sokubangele ukuthi eleRussia lehluleke ukuthenga izikhali zokusebenzisa ekuhlaseleni eleUkraine. Ekhuluma emsakazweni we-CNN izolo uBlinken uthe ngenxa yezijeziso lezi iRussia ayisenelisi ukuthenga konke ekufunayo okokulungisa izikhali. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abatshiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo ye-FIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar. Kwezemidlalo iMorocco ilolodwa iqembu lasezwekazi le-Afrika eselisele kumidlalo ye-FIFA World Cup ngemva kokubhaxabulwa kweSenegal i-England nge-3-0 izolo. Ukunqoba kweNgilandi kutsho ukuthi isingenile kusigaba sama-quarter finals lapho ezanqikilana khona lentshantshu eziphethe inkezo ye-World Cup. IFrance kumdlalo okhona mhlaka 10 ngomgqibelo. Amanye amaqembu asengene kuma-quarter finals yiNetherlands le-Argentina, wona azanqikilana ngolwesihlanu mhlaka 9. Namuhla yaqhubeka imidlalo yokudinga amanye amaqembu azangena kuma quarter finals. Ele Croatia lizabhuqana lele Japan. Kuthi iBrazil yona inqikilane le South Korea. Kusasa iPortugal izadlala le Switzerland. Kuthi iSpain yona idibane le Morocco. Okuyilolodwa ilizwe leAfrika eselithwele amathemba abantu bakulelizwekazi. Sixoxele intatheli yezemidlalo uJafet Ngwele Dube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokunqotshwa kweSenegal izolo.
Hayi, iSenegal bengiyithembile laphana bezithi zayenza ngcono, kodwa hayi kanya uyalile. iSenegal yenze lokho ababiza ngesikhiwa bathi schoolboy blunders. Ngiwakhangela nje igoyogala ngazo umendi ugoalkeeper ukuthi bekutheni laphana. Ekuqaliseni abantu bahle basola nje, lami ngihle ngasola ukuthi hayi umendi indlela abahamba ngayo le ngalayisiyo. Sabona igoli yokuqala yona leyana bekumele azama ungcono. I think yona le ihle yabulala i-confidence. So kuthe igoli yesi-2 yona le just before half time nje, few seconds before half time, yahle yababulala i-confidence kuSenegal. Mina bengisengikhangele ukuthi hayi Senegal ngihamba ku-half time kuyi-1-0 iyakhona ukukwanisa ukuye ukuthi ucoach hayi azama ati kodwa kukhanya kwehlulile. Nosaka wabuya wazitshayelile elesithathu. Siyabatshayela ihlombe nje lo babedliwe. Badlalile, badlalile. Khathe sesikhangelela iMorocco ukuthi ye singaqhubeka la.
Iyadlala kusasa iMorocco leSpain. Ubona izala nkomoni lapho?
Hayi, iMorocco leSpain hayi, mbona iSpain yeza eza ngoba lapho. iSpain loba igcine number 2 egrupini yayo. I think iMorocco lapho hayi ayingeke ibe le challenge kakhulu, kodwa iMorocco itshengisele nje ukuthi nayo iyabuya. Kodwa manje sikhangele nje iSpain yama-stage lawo esesikuwo, kuyaziwa ukuthi igemini le ungadliwa usudliwe, ungawina suwini. And iyathi ibuya kugemi le yambona ukuthi ingabuya nje ixegisile, yabo iyophile layo ithe qine ithe saka. And vele abasezobanika iMorocco i-chance. Ngibona iSpain kuyiyo ewinayo.
IBrazil kulabo abayisekelayo bathi hayi ikhanya izathatha inkezo mpela yiyo ezayiphakamisa iWorld Cup. Kodwa sibone inqotshwa iCameroon ngolwesihlanu nge-1-0. Njalo kusasa izanqikilana leSouth Korea. Ubona iphumelela yini kulowo mdlalo? Sicine sibona ihamba mpela isiyangena la kufinali iphakamise inkezo.
Loba inqotshwe iCameroon iBrazil ngiyibona ihambela phambili. Ama-group stages lapha naye ukuthi igame yayinye yabe ngasela effect nje kuma stadiums, iBrazil ibisikwazi ukuthi siqhubekele phambili ku-second round. Kodwa ngiyazi ukuthi befuna ukuthi icine wina amagame onke, kodwa iCameroon lapha naye yala. Hayi, angiboni yehlulwa yilutho. IBrazil ngiyibona ifika ufinal loba ingasoze ithathe inkezo, kodwa hayi ufinal lapho hayi ngiyasho ukuthi iyafika sibe. Hayi, IBrazil ngani ngamanye amathimu aqinileyo khona layo kubo France khonapho. Yadliwa iCameroon kodwa hayi ngombono wami ngendlela edlala ngayo lama-players akhona laphana hayi I think IBrazil ufinal iyafika. Loyiphakamisa inkezo ngakhona uyiphakamisa.
Jafet Ngwele Dube yintatheli zindaba yezemidlalo uthi hayi ingafika kufinal iBrazil iphakamise njalo inkezo. Khona zake sibone bathi ibhola liyiround, sizabona ukubana iyozala nkomoni ke lapho, ngoba iFrance ila isingathi ngama-defending champions ayisoze ivume nje ihluthunelwa inkezo mahlayana nje. Imidlalo yalamhlanje njalo sivala nje uhlelo imi kanje. IJapan izanqikilana leCroatia ngesikhathi sika 10 o'clock a.m. Ngesikhathi sakhona apha eMelika Eastern Time. Kuthi iBrazil yona izanqikilana leSouth Korea ngo 2 o'clock ntambama emini rather ngesikhathi seMelika njalo. kuyabe sokuntambama ke lapho eZimbabwe. Kwanele mthwaka zomuhle lekhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.